ukuthi kwakhona kuyize ngoba akula lutho olulungiswe ngendlela eyadimele yenziwe. Isinqumo lesi sisuka emuntwini okuthiwa uDouglas Mandela nabanye bakhe esingazange sihambe ku-National Council. I-National Council yayimele ihlale ikhulume ngendaba yami kodwa babona ukuthi abatholi lutho ebantwini abaku-National Council. Sokuthiwa asizakwenza, sizayitshaya indiva. Siphonge ubhala thina incwadi bezihlalele ema-ofisini kaMandela.
Kodwa bathi iNational Council yahlala njalo lina labizwa ukubana lizozivikela kodwa layalukuhamba.
Balamanga sibili amangalisa abantu abanjengabomundlela ahlale phansi akhulume into ezingazimeki. Kodwa enye into esesiyenzile lapha sihlangana la wonke umuntu ufuna ukuthi sidibane laye, sizadibana laye ensukwini zenu ngitshwale sihlanganayo eziyayo.
Seliyathatha manyathelo bani khonapho?
Sesiwathethe bazakuza ngawo bona.
Ngeke lwaveze emoyeni ukuthi selenzeni?
Hhayi, asifuni ukwaveza ngoba lapha sidila nabantu abangamaqili bazahle baqalisa ukuthi bazame ukuthi bazame ukuvala bala.
Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha? Yizimpi zenu yini labo nkosikazi Thokozani Khuphe
esizokuthokela? Nguye ke umuntu obebulela inhlanganiso yethu lo usisi lo kuthiwa nguThokozani Khuphe. Nguye osilethela abantu, ubuye ethwela abantu ngamabhasikiti, faka ama-MP yonke indawo afuna khona. Uyenza umathanda manje usezenza umathanda endaweni yabanikazi, asondawo yakhe leya kubulawayo. Sizadibana laye kuyonke indawo lapha ngabe ekhona.